So we see card descend about VOA in the valley.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 29 kuNhlangula 2022 ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngazake sithi khona amakhampani amaChina ke kule engcono kulezinye nxa sikhangela indaba yokubamba kubi izisebenzi.
Inkampani yakwele China Afro-China Smelters ivikwa ingenye yamankampani akhokhelayo ekuphatheni izisebenzi zawo ngochuku eZimbabwe.
Ngizokukhangelela lokhu ukuthi bazaqalisa ukuthi bepheke into zawo ngama-US dollars, ngoba uzabona ukuthi into eziningi isizithe ngaphandle kwelizwe.
Abanye osomabhizimusi sebethengisa ezinye impahla ezigoqela amafutha okuphekisa ngedola leMelika kuphela. Umthethwandaba we-High Court ukhulule umkhokheli wenhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-ATUS, umnumzana uBeti Masaraure, ngesibambiso se-bail. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inkampani yakwele China esebenzela eZimbabwe Afro-China Smelters ivikwa ingenye yamankampani akhokhelayo ekuphatheni izisebenzi zawo ngochuku olukhulu eZimbabwe. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Uphenyo olwenziwe ngabomanyano benhlanganiso yezisebenzi emhlabeni jikelele e-International Trade Union Confederation, ITUC, luveza ukuba i-Afro-China Smelters ayilandeli imithetho yelizwe. Ukunje ibikwa yehluleke ukubhadala izisebenzi ngesikhathi, njalo ixotshe abantu abangamashumi amathathu lantathu 33 ingazange ilandele iziqondiso zomthetho okuxotsha izisebenzi kunanzwa amalungelo azo. I-ITUC iqhubeke isithi imizamo yokukhumisana umlotha eyenziwa ngabe-National Employment Council uyehlule ukuguqula lokhu, njengoba abameli balenkampani bengazange baze emhlanganweni owenziwa mhla ka 22 Nkwenkwezi 2021. Linhlolisiso iveza ukuba abasebenzela inkampani bahlalela evalweni besesaba ukuxotshwa umsebenzi lokutshaywa ngabaqondisi balenkampani. Imizamo yokukhuluma lezisebenzi lezi yehlule ngoba zisithi ziyesaba ukukhuluma lentatha lezindaba. Inhlanganiso emela izisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU ithi akulanto emangalisayo ngoba inkampani zabe-China ziyaziwa ngokuhlukumeza abantu eZimbabwe. Unobhala walenhlanganiso umnumzana Jafet Moyo uchasisa ngalokhu.
Ngazake sithi khona amakhampani amaChina ke kule engcono kulezinye nxa sikhangela indaba yokubamba kubi izisebenzi kumbe ukuyephulwa kwelungelo lezisebenzi. Sibona ke bayafanana ke ama investors avelela ku Asia kwele China babamba izisebenzi zalucuku ngokufananayo ngokubona kwethu. Kungachiyana nje kuphela ukuthi kwamanye ama companies sesilama strikes amaningi ukudlula amanye.
Uqhubeke sithi kumele uhulumeni weZimbabwe akhangelisise lokhu ngoba abantu bephiliswa nzima njengezigcile elizweni labo ngabokuza abavela eChina.
Kodwa ke akutsho ukuthi bangcono kumbe banganeno kumbe benza okubi okudlula abanye. Angaza ke sibanike ke imxomelo kumbe echo ukuthi bangaba phezulu kumbe okungakanani. Sibona nje ukuthi abantu babanjwa lucuku kuma investment wonke ama China. Yindlela esibona ngayo nxa sikhangeleke ama reports avelela kuzisebenzi zonke nje ezisebenza kuma company ke eChina.
Kodwa benkampani Afro China bakuphikile lokhu besithi inkampani le iphethe kuhle izisebenzi. Umnumzana Prosper Kufakunesi sikhulumele seAfro China uthi linkampani iphethe kuhle izisebenzi esithi iholisa ingxenye yeholo ngedola lemelika.
We have taken note of your reference to the so-called report by Numais, even though we have not yet seen their actual.
Elikutshoyo ifuna ukutsho ukuba inkampani yethu ayizangehlile ukubhatala izisebenzi kusukela ngomnyaka ka-2013 ibhatala izisebenzi ngedola lemelika kungelani nobunzima obuselizweni, ukutsho uKufakunesu. Imizamo yokuthola imibono kahulumende ngalolu daba ehlule ngoba umphathi ntambo wobona ngezisebenzi umnumzana Paul Mavima ubengasabela ucingo lwakhe. Unyanga ezisanda kwedlula umongameli Emmerson Mnangagwa wethula umbiko esithi uhulumende uzimisele ukuvikela izisebenzi kumakampani onke agoqela lawo asungulwa ngabadabuka kwele China. Abe-ITUC bathi imizamo yokuba kulungiswe udaba lolu kulenkampani yehlula ngoba izisebenzi zixoshwa mahlayana kungelazizathu njalo zinganikwa ithuba lokuzivikela kulokhu abayabe bekuxothelwe emsebenzini. Inkampani ye-Afro China ingaphansi kwenkampani enkulu yensimbi e-Tsingshan Holding esebenza isemkambo omkhulu wemali owe-London Stock Exchange njenge-Metals Exchange. Iqhatshe abantu abangaba inkulungwane lengxenye 1500. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Abanye osomabhizimusi babikwa sebethengisa ezinye impahla ezigoqela amafutha okuphekisa ngedola lemelika kuphela. Ingcwethi zithi lokhu kuzalethela uZulu ubunzima obuphindiweyo. Abamabhizimusi bathethe lelinyathelo ngemva kweziqondiso ezethulwe ngumphathintambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube ngomvulo ngenjongo yokuletha ukuhlaliseka kwezenotho. Ingcwethi kwezenotho zithi okwenziwa ngamabhizimusi lokhu kuveza sobala ukuthi umnotho weZimbabwe ufuna kusetshenziswe idola lemelika kuphela kwesulwe elakuleli okuyinto engafunwa nguhulumende. Sixoxe lenye yalezi ngcwethi umnumzana Masimba Kuchera.
Kukhanya njengani ama-measures awethulwe ngobaba uMthuli Ncube asenza ukuthi abantu especially amabhizinisi besukukhangelele lokhu ukuthi bazaqalisa ukuthi bephege into zawo ngama-US dollars ngoba uzabona ukuthi into eziningi isizithe ngaphandle kwelizwe. So nxa kuyukuthi abala ama-US dollars baye bengakwanisi ukuthi barifile ama-show.
Singathi le yinto ezaphazamisa uZulu kanganani?
Isebenzi yizo ezisebunzileli nxa singakhangela ngoba uzawubona ukuthi izisebenzi zikahulumende bayathola ama-Zim dollars, ama-US dollars angkhona malutshwane. Izisebenzi eziningi u-private sector bezingatholi uholo ngama-US dollars. So kusitsho ukuthi izisebenzi eziningi ziyazile ama-Zim dollars, kumele bathengise ama-Zim dollars abo kuze badinge ama-US dollars. So i-Zim dollar lizaqhubeka lisiwa njalo abantu makhaza bazaqhubeka basebenzileni ngoba ama-US dollars kawasikhilethi lapha eZimbabwe ngendlela esiyikhangelele yona.
Bakhona kuchera abathi okwenzakalayo lokhu ukuveza sobala ukuthi umnotho weZimbabwe vele sowagxila kudola lemelika lokho okuthiwa yi-dollarization lanxa nje uhulumende engafuni ukuvuma. Ungabe ukubona lawe ngaleyo ndlela?
I-dollarization ngathi khona sili owenzakeleyo ukuthi asibuyisanga izimdola ngendlela okwakumele siyibuyise ngayo. Uzakhumbula ukuthi abantu balasithemba ku-US ku-Zimbabwe dollar laphana ngo-2009 izimali zabo zitshabalala. So ngo-2019 ebengama bond notes ubabunqube esithi asengama zimdollars abantu bangasebenzisa amazimdollars lawo. So abantu izimdollar lisebunzelele ukuthi abantu abalathemba lalo ngoba labuya ngendlela engayishiyo. So kumele sidollarize siyisele izimdollar ngendlela ezabuyisa i-confidence ebantwini ukuthi basebenzise izimdollar.
Umnumzana Masimba kuchera ingcwethi kwezenotho. Kusenjalo ugatsha lukahulumende olubona ngokwethulwa kwembiko luthi umongameli Emmerson Mnangagwa ungene esitolo sako Pick n Pay namuhla wathenga izinto ezigoqela amafutha okuphekisa, irayisi, impuphu, inyama, inamnete lamagwili esebenzisa ikhadi lakhe lebhanga elilemali yeZimbabwe. Le kukhanya kuyindlela kaMnangagwa yokukhuthaza uZulu ukuthi asebenzise imali yeZimbabwe kule Melika. Umndeni wakompofu enkayi ofelwe izinkomo ezingamachumi amabili lanye 21 ngeviki edluleyo namhla uthole isipho senkomo ezilichumi lantathu 13 ezigoqela amathokazi lenkunzi eyodwa. Lesi sipho sivele kubalimi abafuya inkomo emaplazini asisabelweni semathebelele North. Kubika uEzra Chisaspanda.
Inkomo zakompofu zife ngemva kokuphambanisa komnikazi ozinalise umuthi wokubulala imbovane ecabanga ukuthi uzinalisa umuthi wokwelapha umkhuhlane. Le mule kade isikhala ezimathonsi ngolahlekelwa okukhulu kangaka namhlanje kusisiwe ngesipho senkomo sokusekela uvuselela isipaya ebese sivaliwe. Umnumzana Lindani Mpofu ocele usizo kungxoxo ayenzele Studio 7 ngeviki ephelileyo uThabe Umanzi te.
Ngesibongo esikhulu kakhulu kumafamasi athe ancedisa athe siza lo msesho ongangawona lo wasukumela phezulu. Besa ukhala kwami nanku sebekulethile inkomo ezinhle kakhulu. Ngiyababonga abantu bakamle mo ezifikazi kule nkunzi eyi-1 inkunzi eyi-1 nale then okuningi lo ngamathokazi.
Umpofu uthi ufunde isifundo esikhulu ngokuthi inkomo kumele ziphathwe ngonanzelelo olukhulu.
Ngizwa ukuthuthuzeka kakhulu phezu kwalo umonakalo omkhulu kangaka. So akathesi sebengibonisile banditshela ukuthi hayi inkomo lezi abanike zona so mina ngiziphathe ukuthiyana kulalezi inkomo kade ngilazo ngoba useyizinkomo zokuthi zibe zidonsa inqola zibe zidonsa amakhulu. So kuzinkomo zizokwenza imali inkomo esezithiyene lalezo so mina ngiziphathe indlela ethiyeneyo abafuni lalezi inkomo.
Umnumzana Japhet Charles Mpofu ngusomabhizimisi abuye abe ngumfuyi omkhulu wenkomo enyama yendlovu. Yena-ke ngomunye walabo abanikezi abakompofu inkomo emele imuli yakhe.
Awu lami njengomdeni wakompofu ngithe ngibonge kakhulu amafamazi alaba esincedisaneneyo ukuthi siniphe undoda lo wakompofu ngemva kokuba lami sengikuzwe ngotshisa lapho ukuthi undoda lo walahlekelwa zinkomo eziningi kangaka. Kuyabongeka kakhulu lokhu okwenzakelekileyo wonke amafamaza adonethileyo ngithi uNkulunkulu elibusise kakhulu.
Inkomo lezi zinikezwe umndeni wakompofu emkhosini owenzelwe emahofisini awe-veterinary services koBulawayo. Umnumzana Ndaba Ezinhle Mkhwanazi ngu-district veterinary officer uthi abakompofu baphiwe inkomo ezinhle kakhulu.
Inkomo aziphiwe lamntu yinkomo ezali singathi ngumhlobo ongcono owe-improved. Hayi inkunzi ayizileyo inkunzi engcono ingumhlobo. Inkomo lezi zingasetshenziswa for even ukulima kumbekwenza nasilima sentshintshintsha amadonku sentshintshe ama-tractor ngathi inkomo ibe nokufuya in-terms of what literally ngizathengisa.
Umkhwananzi uyaphambili exwayisa abafuyi benkomo.
Thina njengogatsha lwe-vetinary sifuna ukuxwayisa sokuthi abalimi abafuyi bazame ukunanzelela izifuyo zabo singafo ukuthenga imithi ebantwini laba ababathengisayo ezitridini okakhulu lisebenze logatsha lwe-vetinary silandele izixwayiso ezinikwa yithi abe-vetinary ukuthi umuthi ongawusebenzisa for lokhu nje lowu nalowu usebenze njani ngapho ukuthenga nje uthatha umuntu ungelaqiniso lakuthi ungawusebenzisa njani.
Isibaya sasizivaliwe sathi ngci kompofu sebeyinhlekisa ebantwini khonale enhlekisa enkayi namhlanje bayalala ubuthongo behle ngoba isibaya sesivuliwe sebe lenkomo njalo. Ngiyimele Studio 7 igama lami nguEzra Jesus Banda.
Umthethwandaba we-High Court lamuhla ukhulule umkhokheli wenhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-ATUS umnumzana uBert Masaraure ngemali yesibambiso i-bail. UPraxedis Jeremiah usethulela lolu daba.
Umahluli mnamato mtevetsi utshele uMasaraure ukuthi azibike emapholiseni kanye ngeviki achiye ingwalo zakhe zokuhambisa emthethwandaba njalo ahlawule inkulungwane ezingamashumi ayisithupha zamadola eyesibambiso. Esethula lesi sinqumo uMtevezi uthe kakulabufakazi obulethwe edali obukhomba ukubana uMasaraure angabaleka lapho angaphiwa imvumo yokuthonisiswa evela ngekhaya. Elinye lamagqwetha kaMasaraure umnumzana Douglas Coulthard ugcizelele okukhulunywe ngumthethwandaba.
Obert Masaraure has been granted bail by Justice Mutevedzi. The bail conditions are that he is meant to pay $60,000 to the clerk of court, that he is meant to deposit his passport and report to the police once a week. The state had opposed bail on the grounds that Obert is the flight risk, which we had challenged and said that's not the case, especially considering the fact that this case has been there, the death happened in 2016. It's been a long time since then. There was a court inquest into this case, which found that Obert wasn't even present when the deceased died. And so the judge essentially agreed with us and said there was no basis for saying that he was that he's a flight risk, and granted bail.
UMasaraure ubotshwe wavalelwa esetheswa icala lokubulala umnumzana Roy Isa eJameson Hotel eHarare ngomnyaka ka-2016. Kodwa uyalilandula leli cala esithi wayengekho lokuba khona kusehlakalo sokuwa kuka-Isa eku-7th floor ehoteleni leyi. Ngolunye udaba obelusemthethwandaba lamhlanje amalungu amabili edale lephalamende angawo ibandla le-Citizens Coalition for Change, CCC, omnumzana Job Sikhalala Godfrey Sithole, bazaqhubekela phambili bevalile bemelele ukuhlaziywa kwesicelo sabo sokuthi bavunyelwe ukuthonisiswa bevela ngekhaya ukubhadala ibail. Lokhu kulandela isinqumo esithethwe ngumthethwandaba waphezulu sokuthi usafuna isikhathi sokukhangela ukwahlulelwa kodaba lwabo emthethwandaba kamanje. Okulapho-ke okulenkinga khona ngoba amagqwetha ababili laba mabenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights bathi bona akwaziwa ukubana ingwalo zokwahlulelwa kwaleli cala emthethwandaba kamanje zizatholakala nini. Usikhala losithole betheswa icala lokushoshozela abasekeli bebandla labo i-CCC ukuphatheka kudlakela olwenzakala enyatsime eChitungwiza ngemva kokuthunjwa kukankosazana Mo Blessing Ali owagcina esetholakala esefile isidumbu sakhe sigqunywe phakathi njalo sesiwonakala.
Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sixoxa ngemizamo kahulumende wele South Africa yokuxotsha izizalwane zeZimbabwe ezihlala kulelo lizwe ezilamaphemisi asephelelwa isikhathi. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Inani labantu asebehlele kusehlakalo sokuhlela umoya wokuphefumula emotweni ekadibathwele bezama ukungena kwele Melika okungekho emthethweni seliqinisela yabo abangamashumi amahlanu lamunye 51 umshayeli wale imota kanye labanye abantu ababili sebebotshelwe lesi sehlakalo. Wake wasebenzela esikoleni sikamongameli wele Melika ese-White House uphe ubufakazi ekuthonisisweni kwabaphatheka kusehlakalo sokuhlaselwa kwedale lephalamende leMelika ele-US Capitol mhla ka-6 Zibandlela ngomnyaka odluleyo ka-2021. UCassidy Hutchinson ufakaze ukuba owayengumongameli Donald Trump akazange awushaye ndiva lapho etshelwa ukuba naso kulomonakalo abasekeli bakhe sebehlasela iCapitol Hill behlome ngembhobho lokunye. UTrump uthi ukucutshungulwa kwalesi sehlakalo kakwenziwa ngefanelo. Izizalwane zamazwe awezekazi le-Afrika zitshengisele ngaphandle kwesigodlo sabenhlanganiso emanyana wamazwe omhlaba esigabeni esikhangele iziphepheli ese-UN High Commissioner for Refugees eRabat kule Morocco zikhonona ngemva yabantu ababezama ukuchaphela edolobheni leMelila kwele Spain. Ukufuthela nawo uqhubekela phambili phakathi kwele Democratic Republic of Congo lele Rwanda ngemva kokuba ele DRC lethese ele Rwanda umlando wokupha izikhali abahlamuki abalilwisayo abeqembu le M23. Lolu daba lubikwaso lobangele uzulu we DRC ubana atshengisele esikoleni salelo lizwe iKinshasa esithi kabaphume baphele abadabuka kwele Rwanda elizweni lawo.
Esigabeni sezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe namuhla, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxa lonkosazana noNtokozo Malaba Ncube, yena osebenza kwezempilakahle kwelebhilitane.
Edabuka ekhezi ngokuzalwa emaphaneni.
Uzakhumbula emaphaneni
sibi? Kodwa kakhulu kobulawayo laphayana, yeah.
Uzakhumbula emaphaneni sibi?
Khona lokho nje ngokuba hlalele sasebancane nje kuphela sasihamba nje sisiyabona ogogo njalo kwakuthi nxa ngalokho besihlala kobulawayo. So besithi ma sisuka laphana kuyisikhathi zokuthi isikolo sivaliwe lathi sisiyavakatsha. Besivame ukuhamba ngesikhathi sehlobo sisiyakudla ehlobo labadala.
Ye, akusitshele ngenkosazana Malaba Ncube ukuthi khona manje ungaphi?
Ngisebhilithani lapha abathi kuseNgilandi, e-United Kingdom.
Wenzani khonapho?
Ngisebenza ku-health and social care. Kusho ukuthi esikwenza lapha yikuncedisa nje siphathisa abantu kukhangela ngathi kukhangela abantu ke abafuna uncedo oluthiyeneyo sibile kakhulu. Abanye bengabe befuna ukuphathiswa nje ngezinto ezincane, abanye befuna ukuphathiswa nje ngakho konke ukuthi bekwanise kumaneja impilakahle zabo insuku zonke.
Kodwa kuyasebenzeka yini khonapho nxa sikhuluma khonokho?
Ye, ngingathi kuyasebenzeka kakhulu lapho e-UK ngokuthi into khona ukuthi mbona ngani kulomthetho mangathi ngakhanga isiza lapha ngikompare lasekhaya. Lapha kulemthetho elandelwayo encedisa ukuthi etshengisa ukuthi wonke umuntu is guided by ama guidelines akhona apho emsebenzini, ama rules lama regulations. Okungangokuthi kuyenza umsebenzi ibe lula kakhulu ngoba awusoze uphonge uphambuka nje uphonge ukusenza izinto ezingekho emthethweni ngoba ke ungatholakala sibili usulandelelwa kakhulu ngabemthetho.
Singathi ke nxa sikhangela konke ke ukuphila khonapho kuyaphileka yini kwelebhilitane?
Ngingathi ke njengomuntu ovela endaweni yaseZimbabwe ngizakuthi kuyaphileka kakhulu kodwa ke sikhanuka ukubana nxa usekhaya kulezinye izinto engazikhompezi njengokuthi ekhaya thina sikhule kuyukuthi kule iland inkulu kakhulu kithi okungangokuthi ma uhlezi even uhlezi emalokitshini laphana ulenze endaweni ezingasemalokitshini kuyabe uhlezi indawo indlu yangeni kuyabe kule space esikhulu kakhulu compared to la e-UK okungangokuthi simbona ngani sihlala izindlu engathi ezikhathini eziningi mina ngivame ukuthi ngama-box houses okungangokuthi ama-terrace houses nezinye nje ama-detached houses izinto ezinjalo. Ekhaya nxa ukhangela kubolobhengula laphana eluvezi sebeleyadi inkala kata but khona ukuhlaleka kuyahlale kasithanuka nje khona lokhu ukuthi lawo uhlale xa umuntu ongathi ungelamali etheni ngoba an average individual uyakuphonga uhlala nje izindizo nalezo nje ngathi ama-standard houses awungeza kuthola ihadi lani emangalisayo ongaze uzikhompe njengalezi anama-hadi asekhaya ebongama-hadi alingeneyo nje khona lokhu so bawuzukhanuke nje khona khani impilo esathi iphile ekhani lanokuthi ungakwanisa ukuba le yadi enkulu utshona ubhoda la ubona ukuthi uyenzani
so lapha sibili lo thuli lolana lalulubamba umuntu egijima ethulini ezeni usakhula lapho ngiyabona ukuthi ungazani kuyahluphahlupha ukudla-ke mancuba
ye uthuli sibili dube uyawuza ukhanuke sibili ukuhamba ngenyawo ngoba indawo yonke hhayi ikhanya ilethara sibili uthuli hhayi akufanani lasekhaya sibili siyakhani ukuhambe ngamapatapati iminyayo izizize zemhlophe kakhulu but ye ukudla ukudla ku-right kodwa ngathi nxa ngisithi ku-right kuyatholakala kukhona akula kudla ushoda nje ngalezi nsuku nje kungathi lakho intengo sezikhwelile ngesikhathi ngesizathu somumo womkhathi bhe kodwa-ke ukudla kwakhona nxa ngikubalisa ngikukhangelisisa lokwasekhaya akufanani okwekhaya ngicabanga ukuthi ukudla kwekhaya kwakumnandi itest yangikhona awusoze uyikhompele lokudla kwasekhaya abanye bathi i-organic food thina ekhaya laphana ukudla lokhana sasizilimela khona ngangiuthola ku-rich kakhulu nxa usukukhompela lala kudla kwalapha akula test ezikhathini eziningi kudla okukhuliswayo kuyakhuliswa ukuthi kukhule masinya kuthengiswe you know i-fast market okunye ngibe sengicabanga ukuthi le organic food ikhona i-organic food but iyadura ngokunjalo kwesinye isikhathi kwamanye market lakho kunye kuyabe kubhalwe organic food but yabe ungekho organic such so ukudla kwekhaya ngicabanga ukuthi kudla oku-right kakhulu sesikukhanuka kakhulu
ye kodwa likuthole okunye amacimbi lokunye okuthiyene khona
kuyatholakala ngoba bakhona abantu bakithi sebahlakanipha abaningi bayaletha ukudla kuyathengiswa lapha kulama-African shop
uNontokozo Malaba Ncube usebenza kwezempilakahle kwelebhilithane okwamanje wothi sizwe umbono omunye umlaleli weStudio 7 phezu kwenhlupho izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ezibhekane lazo
ibonani lonke basakazi bomsakazo uStudio 7 ngubutho lezemoyo lo okhulumayo bengicela mina ukuthi ke mbuzo ukuthi uhulumeni wethu uthule uthini siphila kanzima kangaka kuleli lizwe laseSouth Africa idudula movement lena isithwali senzima sithwele kanzima okokuthi silala singazazi siyavuka siphila yini sisacela ukuthi uhulumeni akalungise ilizwe lathi ke sibuye sizophila elizweni lethu lokuzalwa sisebenzele kithi ekhaya sithwele nzima abantu baphelelwa imisebenzi imihla lamalanga kumanje nje uhulumeni uthula abantu kuthiwa amapermit abangeke evuselele kodwa umnotho welizwe langapho kwelakithi uyagugudeka imihla lamalanga akulanto ecacayo ebonisa ukuthi kunentuthuko ebakhona elizweni besicela bakithi ukuthi obaba ugawule labo lobaba ujoseph chuma abayibo abayizikhulumeni zikahulumeni ukuthi lathi beke bedlulise yethu imilayezo eya kuhulumeni ukuthi sicela ukuthi uhulumeni akasilungisele ilizwe bantu bakithi sesikhathele ngokuhlala emzini sesifuna ukubuya kwelakithi abake basilungisele obaba ugawule beke bayeke ukuthi hlala bedefende into engekho ecacayo nje ukuthi ayikho bethi bona ye izinto ziyalunga imigwaqo iyalungiswa kuyela mgwaqo awukho umgwaqo olungiswayo sesike sawubona sicela ukuthi izinto zilunge xa kuyukuthi imigwaqo iyalungiswa sisibuye ekhaya sizolungisa leyo mgwaqo imisebenzi esiyifunayo naleyo lathi ukuthi sizothuthukisa ilizwe lethu
lo ngomlaleli weStudio 7 ekhuluma ekwele South Africa siziphethe ngebezihamba phambili inkampani yakwele China e-Afro China Smelters ibikwa ingenye yamankampani akhokhelayo ekuphatheni izisebenzi zawo ngochuku eZimbabwe abanye osomabhizimusi sebethengisa ezinye impahla ezigoqela amafutha okuphekisa ngedola leMelika kuphela kwanele mthwakazi likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk yimi uNtungami Linkomo
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri.